Yebo kuyekethisiwe kusuke ku level 4 kwaya ku level 2 okuthi ukuthi izinto ezinenge kade zisenziwa zivimbela abantu ukuthi bazenze kumbe zenziwe azisezukubavimbela kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abanengi ezasuthisa izisebenzi suthisa abantu abahluphekayo isuthisa abantu abadinga imisebenzi suthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukeneyo isuthise njalo osomabhizinisi nese kulokho kuvaliwe izinto ezinenge ngakho ke umkhonomi uzayo lokhu dilika kanti ke ngabe bavule kakhulu kulalokho abakwenzileyo ukuze kuvuke umkhonomi labantu bakwazi ukuziphilisa babhadala ischool fees bondle abantwana ngendlela efaneleyo nxa kusavaliwe ngalindlela kutsho khona ukuthi impilo izaqhubeka inzima kakhulu ebantwini bangasela imali yokudla yokuziphilisa yokondla abantu babo
manje nxa sikhangele ukubana imigoqo le yekethisiwe kodwa lokhu kungavunyelwa ukuhamba-hamba lokusebenza kwemithova engekho phansi kwezubuko lokunye okunjalo bekungamelanga konke kwenziwe na ukuze umnotho uvulwe
ye abakwenzileyo lanxa kuvuliwe kulokhe kukunengo abangakwenzanga lokhe bevalela amakhombi i-transport i-private transport engasokazukho into engafanelanga ephula amalungelo abantu ngokuba abantu bazondla ngaleyo transport bondla abantu ababo ngaleyo transport baphilisa ilizwe ngaleyo transport i-transport yona leyo injalo iya-contribute iyancedisa ekukhuliseni umnotho welizwe idala imisebenzi yenza zonke izinto leziyana ngakho ke nxa uvale i-transport engasoya kozubuko uvale i-economy uvale ukuphila kwabantu uvale ukudla uvale ischool fees uvale konke abantu abangakwenza nxa besebenza into embi kakhulu kanti ke futhi inani leli le 100 lokho elincane ngoba phela bazama ukuvimbela imihlangano yepolitiki yiyo injongo yabenkulu ukuthi abangahlangana abantu abalombono ongahambisani lowezanu PF ongahambisani lokahulumende abafuna ukuthi abantu bahlangane ngakho bayayisebenzisa iCOVID-19 ukuvimbela i-exercise of our political freedoms
bona abantu sebe landela na imigoqo ye COVID-19 nxa sikhangele ukugqoka ama mask ukuqhelelana lokunye okunjalo bese belokhu bekwenza na
lapha nalaphana yebo abantu basakulandela ama lockdown bebelokhu bewalandela abantu begqoka ama mask lokhu begeza izandla lokhu besenza zonke i-social distancing kodwa ke ngempilo yeZimbabwe kuba nzima ukuthi abantu bakwenze khona lokho njengoba kufanele bayeminyana kuzubuko khona laphana bathwale nzima bayefika sekusebusuku emakhaya bathwale nzima futhi kwenza kube nzima ukuthi ulandele yonke into kufanele ukuthi uyilandele ukuze uvikeleke kanti ke uhulumende bengakwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngokuthi avule umkhono mavule impilo yabantu abuyisele i-transport le ngasiyo yakozubuko emgwaqweni ukuze abantu bangaminyani ngokuba phela i-social distancing kayenzeki kozubuko njengalokho abantu bahlala beminyene emale emzileni kunye lasemabhasini.